sileta induduzo lokukhala emulini kababa othonileyo imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe ebandlele zanupiyo sibuye njalo silethe induduzo kubandlele zanupiyo kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule umuntu osetshonile kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi sizakhuluma iqiniso
umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuzanupiyo ukuthanda udlwangudlwangu
besuka esigabeni se-Bed Bridge West eChimunangana indawo le ke yaba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwangudlwangu kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule silitha njalo ukududuza nokubakhalela njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba bezanupiyo
libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
asilambono kakhulu ngakho ngoba into yini silali hero status sehliswa kakhulu libandla lezanupiyo sebayenza into yephathi kukadi kufani ngokufanele kufuze kube yinto eqakatheke kakhulu umuntu uma engenile esila heroes acre kungabi kukhangelwa ukuthi usuka kuyiphi iphathi kukhangele imisebenzi awenzileyo ewusebenzele lizwe into esingayisho kuba uhulumende we-MDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba agcotshwe isicoco sokuba yi-national hero hathi ukuba kube isinqumo esenziwa yiphathi ngeqiniso baningi abantu abalaphana e-national heroes acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo lezanupiyo njalo baningi kakhulu abantu abangekho e-national heroes acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelelwane obukhulu lezanupiyo abakho e-national heroes acre so hayi abaqhubeki bona basebenzise imbe babhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele e-National Heroes Acre
uyathiwa njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South
kuzwakala usukhona usubhahlile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South so thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcebisa yona ikuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye-vaccination bengohlelo lolu lokuhlaba abantu amajekiseni ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo ukuba abantu kunzima ukuba balandele iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuba abantu bazama ukudinga okokuziphilisa okuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuze ancedise abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into eyenza abantu bangayenzi i-lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa le nhlanhla ezizimele zodwa besizicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behlezi emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo ngiyabonga msakazi.